owakuqala vele sikhuluma ngabantu abangelandlela abangatholanga imali owakuqala. Then okwesibili ukuthi bona laba abayitholayo emabhanga ayitholakali, bese kusithi khona la marandi lawo ade sivele siwajwayele, hhayi ukhanya ingani akusela mali vele elizweni, kwehlula thina nje singama-traders sinje sesicina usehlisa intengo lokhuyana okumangalisayo kwenzela ukuthi khona wenelise ukuthola lona lelo dola eliyabe likhona kusesileshile elilodwa. So sesicina sesehlisa ama-price ngendlela ukuthi akusela nzuzo vele, ngenxa yokuthi khona la uyabe ufuna ukuthi kwenele ubuyele ekhaya ule dola lona lelo lesinkwa kuphela. Ungakhangela izinto ezifana labo-cooking oil nabozinkwa kukhuphukile kona lapha emakhaya, iningi vele selizabona ukuthi ingxenye mhlawumbe ngekhisimusi kuphela. So okunye mina enginanzelelayo yikuthi khona abantu bakithi vele imali naleyo okuthiwa yibhondi okwakuqala abazange bayamukele, ngoba thina ungakhangela ngapha sisemngceleni phele thina e-plant. So ama-traders amaningi izinto soda kubo kutswana la kubo South Africa, so awungeke wahamba lebhondi khona ngani, kanti ke awungeke wahamba ebhenki ulenhloso yokuthi khona uzathola amarandi kumbe ama-US dollar uwathole.
Manje izakhamizi ziphila njani?
Impilo yezakhamizi inzima njalo siyabona ukuthi khona ubunzima buzaqhubeka busiba khona, ikakhulu ngasinanzelela ukuthi khona sokukhulunywa lodaba lokuthi khona lo nyaka kungani umkhathi awusoze uhambe kahle, izulu lizaba lilitshwana lisoze lemele. So sikhangelela ukuthi khona kuzaba nendlala kwenzelela abantu bakithi bathembele elizweni lase-South Africa, kodwa-ke siyabona ukuthi khona i-economy yase-South Africa layo ingani yayo iyazamazama. Nalabo abafikileyo abafisa ukuthengisa inkomo nezimbuzi uba novalo lokuthi khona athengise ngebhondi lona leli ozathola ukuthi khona ingxenye intengo yalo sisifike ukuthi khona ngaba leli $10 US isilinga nale 20 bhondi nale. Bengikhuluma nabanye bekhuluma ukuthi khona kule ndaba yabantwana besikole le asebenyiselwe i-exam fee ngama-$30-$30 something. So akulusizi kakhulu into eyenzakala elizweni lakithi, besifisa ukuthi khona luba kule ndlela yokuthi khona kulungisiswe, ngoba umonakalo esiwukhangeleyo lapho uzaba mkhulu kakhulu lo nyaka.